kungenzakala, mbona ngathi kungenzakala, kungeke kwenzakala. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyikuthi akwenzakala, uzathiya ibandla lakhe lisegcekeni ukuthi livikela into engayisizo. Yikho engikubonayo mina, ngoba yena nxa ukhangele imicijo yonke efuna ukuthi umuntu angaba impilo, isegcekeni yonke, kusegcekeni lokho ukuthi indlela aziphatha ngayo angaba impilo.
Kodwa sike sabona phambilini lapha nxa kulo daba olufana lalolu, abanye bakhe abama-Republicans bayamvikela. Ubona ungani bengamhlamukela yini nxa sokubuya lolu daba, ngoba siyazi ukubana baze bamxotshe kumele basebenzelane amabandla wonke.
Yebo, kufanele ukuthi amabandla wonke asebenzelane, ngoba ikakhulu i-Senate, ngoba ngithi i-Senate yiyo ezafuqa lolu daba kakhulu. Yona uyibambile-ke ngoba ule majority ku-Senate. Ngingazi-ke khonapho ukuthi bakhona yini abangahlamuka. Nxa kuyikuthi bakhona abanye abazafuna ukubuyiselwa ezikhundleni ngama-elections, engxenye yibo labo okungakhangelela ukuthi bangahlamuka, bese sabele ukuthi abantu bazabalahla nxa sebezame re-election.
Kanti pho njengoba ukhetho lona soluseduze umnyaka ozayo lapha, bakeleleni ukuthi bamelele ukhetho nxa kuyikuthi abantu abasamfuni asuke?
Hayi, angithi ngibona ngathi balungile ukuthi bahambe ngayo nale indlela, ngoba angithi bayalalela phela njengoba bengabantu abamele abantu ezigabeni. Bayalalela ukuthi izigaba zithini. Izigaba nxa kuyikuthi zithi impeach, 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 kufanele ukuthi bahambe ngalona lolo nyawo, ngoba lalo bangaluyekela lonolo lwe-impeachment, kuyabe kungathi bamnika ilayisensi yokuthi bona hhayi uyenza kuphela lo kodwa urayithi. Ngibona ngathi barayithi.